umsika wesabelo owezithola falls HIV sex wasungulwa nguhulumende ngoba kwathiwa yindawo eqakathekileyo yokuthuthukisa umnetho abayithi special economic zone. Indawo leyo kuvame ukusetshenziswa izimali zangaphandle ngoba kulizakhekeli lezivakatshi ezimbalwa. Hatshi mina ngibona iVictoria Falls ilophawu lokuvakatshelwa, hatshi olwamabhizinisi aqondane le industry. Ha akulazithelo lapha.
Kungabe kusitshona ukuphatheka kwamankampani la ahlelwe nguhulumente kungalethela inotho yini elizweni?
Umsika wesabelo weVictoria Falls wawusike wavalwa okwesikhatshana ngoba osobhizinisi babesetheswa amacala kumbe icala lokuthengisa imali yangaphandle emsikeni omnyama ongekho emthethweni. Ngibona ngathi mina amakhampani la akhulunywa la yiwo labana abavele bebele zabelo ezingaphandle kwelizwe singathi khona emite tonastoke amashezi angaphandle. Lokhu ukuthi bavunyezwe ukuyaqalisa umsika wakhona kuyindlela kahulumende yokuthembisa abangaphandle ukuthi umumo wezamabhizinisi uthumi kahle.
Ngendlela uhulumende aphatha ngayo inhlelo zakhe singakhangelela ukuthi i-stock exchange leyi ilethele ilizwe inzuzo kumbe kuzaba lengxaki.
Umsika wesabelo esingathi khona i-stock market uthuthuka ngethemba labathengi labathengisayo. Hatshi mina ngibona ngathi ubanjwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe, kuphathwa kuhle kwezigulane zomkhuhlane we-COVID, imithetho evikela ukungaphinsa kwemali lakho konke okungathi umbalwa lokhu amapholisa abo kuyinkinga. Kukanti njengoba ngitshilo uphawu leVictoria Falls ngolokuvakatshelwa, hatshi ama-industry. Ha angibona asize kube lezithelo loba bangazi bavule umsika wakhona. Abantu nje bavele bajayele khona ukuthi umsika wemali useHarare kumbe ukoBulawayo.